siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 31 kuMbimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu ukuthi ku-agenti kutshengisela sibili ukuthi ojaji bayabona sibili ukuthi ku-agenti and kumele kuye emthethwandaba ngokuphangisa. Kodwa njengebandla thina siyakwazi ukuthi amajaji eZimbabwe kakuyehlukananga nje ujaji leZANU-PF Polit Remember.
Idale le laphezulu ele Constitutional Court linquma ukuthi udaba olwakhwezwa ngamalunga edale leParliament asuka kubandla le MDCT esiyabumba ele MDC renewal olokuxotshwa kwabo kuleli dale kufanele luhluzwe ngesiphangiphangi.
Sibona ngani ukutshengisela kwethu kube kuvele kuphumelela iminyaka yonke nje edlulileyo.
Umanyana wenhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi OZCTU uthi uzaqhubekela phambili ngohlelo lokutshengisela phezu kokonakala komnotho welizwe mhla ka-10 ngenyanga ezayo.
Amapolisa athi ukudlwengulwa kwabantwana ludaba olulokhu luhlupha elizweni njalo athi isigaba seMashonaland West yiso esikhokhelayo kuzehlakalo lezi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idale laphezulu ele Constitutional Court lamuhla linqome ukuthi udaba olwakhwezwa ngamalunga edale leParliament alichumilane asuka kubandla le MDCT esiyabomba ele MDC Renewal Team olokuxotshwa kwabo kuleli dale kufanele luhluzwe ngesiphangiphangi umthethwandaba njengoba uMongameli Mgabe sebekile ilanga lokukhetha abazathatha izihlalo zabaxotshiweyo kuleli dale. Esethula lesi sinqomo umahloli uJustice Godfrey Chidiyawusiku uthe udaba lolu luzahluzwa mhla ka 14 ngenyanga ezayo ngaphambilini kokuhlala kwe-nomination court mhla ka 16 ngenyanga efanayo. Ukhetho lona lukhangelelwe ukuqhutshwa ziku 10 kuNhlangula. Asizweni ukuthi ibandla le-MDC Renewal Team lemukela njani lesi sinqumo kungxoxo esiqhubele siphatha amandla saleli bandla umnumzana Albert Mhlanga.
Lokhu ukuthi ku-agenti kutshengisela sibili ukuthi ojaji bayabona sibili ukuthi ku-agenti and kumele kuye emthethwandaba ngokuphangisa. Kodwa njengebandla thina siyakwazi ukuthi amajaji eZimbabwe kakuyehlukananga nje ujaji leZANU-PF Polit Remember ngoba njengoba phela bapointwa nguPresident Mugabe onguye okhokhela iZANU-PF. Yikho ke njalo futhi lekukubakhetheni kwako kwamajaji kuzananzeleli ukuthi kufanele kube ngujaji okwanisa ukutshaya islogani. Nxa engatshaya islogani engavumelani nomgabe kakwandanga ukuthi awuthole umsebenzi. Yikho ke le ikhesi sikuthi yiyo okuthiwa yi-test case ezatshengisela umhlaba sibili ukuthi ujaji ngujaji iZANU-PF iZANU-PF. Yikho ke hhayi mina ngokwami labanye abafowethu asilathemba eliya ngaphi ngamajaji. Kodwa njengokuthi siyabe silandela nje umthetho njengabantu abazimisileyo njalo sathi kusukela nge-2000 ukuthi eZimbabwe akulamthetho njalo kawulandelwa. Khona siza kubona-ke mhla ka-14 ukuthi hhayi lokho esasikucabangela kumbe yikho kumbe kayisikho.
Ibandlaleni lithi labo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo bengancintisa bezimele.
Kuliqiniso njalo ngoba kulabantu abantu ungananzelela ukuthi thina siyi-leadership siyibukhokheli be-MDC sibalutshwane kulabantu beZimbabwe. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi thina sesihambele phambili abantu beZimbabwe sathi kasincintisi bona abantu beZimbabwe bengakuzwisisi ukuthi why singancintisi. Yikho-ke abantu bethu balelungile ukuyancintisa bengama-independent. Nathi abangama-independent nxa kuthe kwaba laleyo by-election hhayi sizimisele ngawo wonke amandla sibili ngawo konke esingakwenza kuba supporta siyi-independent kodwa siyiphathi hhayi kasincintisi kulolu khetho olwamadlwane. Sizancintisa ukhetho sibili olupheleleyo hhathi ukudlala lokhu kwamadlwane udlale ibhola lamagcwele amaphepha njengabafana bemakhaya bakhululekile ngoba siyiphathi yokukhululeka asiyophathi yokuncindezela abantu. Yikho-ke nje ubona bonke ama-leaders ethu lapha eZimbabwe nxa umuntu engabaphikisa basuka bethwala induku lemkhonto ukuthi lowo muntu bambulale engabi khona emhlabeni. Anybody oba lo mbono otshiyene lo muntu okuthiwa ngu-president kufanele umuntu abanje umphimbo akhinywe yikho nje ubona lati nje lo Morgan Tsvangirai nje sibamba nimphimbo naye usephuye wafanana nje nomgaba ukuthi wonke umuntu omphikisayo kumele impilo angabi layo lapha eZimbabwe.
Lo mnumzana Albert Mhlanga isiphatha amandla sebandla leMDC Renewal Team ebekhuluma icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Kusenjalo umthethwandaba ukhangelelwe njalo okunquma kusasa kudaba lwabebeyiziphatha amandla sebandla leZanu PF. Mnumzana Titmas Mutasa lo mnumzana Themba Mliswa labo abaphikisa ukuxotshwa kwabo edalele parliamente.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi oZCTU uthi uzaqhubekela phambili ngohlelo lokutshengisela phezu kokonakala komnotho elizwe mhlaka 12 wenyanga ezayo lanxa kulomkhankaso wokungcolisa lolu hlelo. Unobhala jikelele walinhlanganiso omnumzana Jafet Moyo utshele iStudio 7 ukuthi lanxa amapholisa akobulawayo engabaphanga mvumo bazaqhubekela phambili ngokutshengisela khona lekobulawayo laselizweni lonke jikelele.
Kusimangalisi ke ukuthi ke sibone emaphepheni abanjengabo Herald sokule ntshantshu ezikhuluma ngalindlela abathi ngama-analyst ke laba ama-expect labo bani hayi sivele sikujwayele esikhathini esidlulileyo sasivele sihlangana lakho nxa sisenza izinto ezinjengazenezi sibona uHerald ebhala akufunayo.
Manje libona ungani kuzaphumelela yini njengoba siyabona iminyaka edluleyo o-Stairway bebengani abasasebenzi abantu bengalandeli?
Abantu kade bephuma, abantu abasoze bephume ngendlela eyabantu bayikhangele. Kodwa abantu kade bevele bephuma esikhathini esidlulileyo. Sigcine nge-demonstration yemali, sidemonstrathela ukuthi sithole imali yethu emabhenki. Ama-members ethu achaywa ngamapholisa. Kodwa i-petition yethu sabona ilandelwa ngemva kwenyanga ezimbili. Sabona okunye sasikufakile phambili ukuthi abantu benikwe imali nge-foreign currency. So kuyikho kwenzakalayo. So sibona ngani ukutshengisela kwethu kube kuvele kuphumelela iminyaka yonke nje edlulileyo.
Abanye bathi kungani kulokudonselana le MDC ukuthi ngobani abazakhokhela ukutshengisela lokhu. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani la?
Hayi, ukuthi ibandla le MDC lalo lilohlelo olufananayo mina ngikubala emaphepheni lami. Thina besisenza okwethu okukhangelane le-labor.
Liphiwe na imvumo ngamapholisa?
Besingakaze sithole impendulo kuzo zonke izindawo ngaphandle kokobulawayo. Abathe khona abala bantu abangabuya ngalelo langa baleminye imisebenzi njalo kwakhona abakudobhileyo nje okungathiwa khona uhlelo lwethu luzangenelwa ngabanye abantu abaphikisana lohulumende. Hayi, sibone ngathiwa khona abacatha ngomunwe.
Lo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Inkampani yabomakhalekhukhwini e-Econet Wireless ithi imizamo kahulumente eyokuthi isebenzelane lamanye amabhizimusi aqhuba imisebenzi efanayo eZimbabwe isebenzisa imitshina yayo ikhanya indlela yokufuna ukuyihluthunela imitshina leyi ngendlela engekho emthethweni. Sikhangela indlela le mizamo ebuya ngayo. Intathe zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Embikweni yayo kumaphepha ndaba iyekhonethithi kayali ukusebenzelana lamanye amankampani ayabe le michina yawo ezwayo elizweni engangena kuzivumelwano eziphathisa ukuthuthukiswa kwebhizimusi kumacelo omabili hatshi ukutshelwa okwenza nguhulumende. Umnumzana Adimayazayo wenhlanganiso yezakhamuzi zetshithungiza uthi uhulumende ubemele azise ukusebenzelana okunje engakanikezi amabhizimusi abona ngokuhanjiswa kwembiko amalayisensi awo.
Econet ufake imali eningi ukulungisa infrastructure yakhe lapho iyatholakala indawo zonke zelizwe. Amanye lawa ama-companies awalayo infrastructure lapho ekhona ayisebenzi kakuhle, sometimes inethiwekhi ayitholakali. So kutsho ukuthi lapha uhulumende uzama ukuthi uqilibezele iconet ukuthi ikampani yakhe inethiwani layo izuze i-wide coverage.
I-Econet embikweni yayo ithi noma yangena emsebenzini wabo makhalekhukhwini ngemva kokuba amanye amankampani abalisa iTelecel leNet1 evele esesebenza yasebenza kanzima yadinga imali endaweni ezijeneyo ezigoqela iStock Exchange eZimbabwe lakumali zamapenshini ezibalisa iNASA leOld Mutual yokuthenga imichina yezitishi zabo makhalekhukhwini eziningi esezifika ke kusimo sokungamachumi athoba nembili ekhulwini 80% yezitishi zonke elizweni Zimbabwe ukuthi ukuyisebenzisa ngendlela engayisiyo kuzaphazamisa abantu abanje abakuma pension lamanye ama shareholder akhona khona kungadingakali. Uzaya uthi okudingakalayo ukuba ibhizimusi ngalinye lizenzele okwamanje njalo nqa uhulumende efuna inguquko alungisise loludaba kakutsha.
Lapho ku business iConnect yawesimile phansi ngoba iConnect ku business amanye ama companies lawa ku business, so i business ufuze yenzwe njenge business. Uhulumende na ngwe ufenze enza ama service ayenzele umuntu wonke. Each company mayizimele yodwa, uhulumende na makayenze ukuthi kube lo mthetho ozakhangelwa ngama companies wona lawa ukuthi sesiyaphambili kuyini abangakwenza ukuthi besebenzise ama infrastructure laweni abangelawo amanye amakhampani.
I-Econet Wireless ithi amanye amabhizimusi la kalayo imichina eyifunayo lezitishi okutsho ukuba ukusebenzelana okuzaba khona kuyabe kuyiwo athola usizo yona ingatholi lutho kiwo. Ithi sikhuluma nje yona yiyo yodwa kumankampani abomakhalekhukhwini esibhadale imali yelayisensi yokusebenza efika ku-$137.5 million amanye engabhadalanga ngitsho le ndibilitshi. Mphathintambo wezemisebenzi yokukhulumisana ngemichina yangalezi nsuku umnumzana Superman Ndwanzira uphume ekhuluma ezindabeni izolo ukuba nxa i-Econet ingafuni ukusebenzisa imichina yayo labanye kumele isuse yonke imichina engabe ilayo endaweni ezifana lezindlu zikahulumende lendawo ezingaphansi kukahulumende. Ethi i-Econet yayifanele ifike emahofisini akhe yethule isikhalazo sayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Siyabonga Ntambe. Umkamuye wake waba ngumongameli wakuqala onsundu kwele South Africa umnumzana Nelson Mandela unkosikazi Graca Machel ubeseZimbabwe ukuzaphawula okusemthethweni inhlanganiso yabo somabhizimusi besifazane ezwekazi le-Africa e-Network of African Business Women. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosikazi Machel ukhuthaza besifazane bakuleli ukuba baphatheke ngokugcweleyo kundaba zokuthuthukiswa kwezomnotho baqhube imisebenzi ezabathuthukisa kumabhizimusi ehlukeneyo. Unkosikazi Machel uveze ukuba into eyenza besifazane njengaye bangaze baphumelela kikho konke abakwenzayo kungenxa yokungamanyani lokusekelana. Kudinga ukuba besifazane bakhulume ngalizwi linye, kutsho unkosikazi Machel othi ngoba nxa ungekho umanyano kudonselanwa kusethulwa imibono ehlukeneyo kubaphathi intambo ngenhlangothi ezehlukeneyo kwenza uhulumende adideke ingqondo ngokuthi anganceda njani intuthuko yabesifazane. Umgcini sihlalo we-NABW eZimbabwe unkosikazi Hazel Chinake utshele intatheli zindaba kuba abesifazane bephatha umsebenzi omkhulu ekuthuthukiseni inotho yamazwe awezwekazi le-Afrika. Iningi labesifazane bahlangana lobunzima ngesikhathi befuna usizo lwezikwelede emabhanga ngoba bengela abangakunikeza njengesibambiso bemele bathole imvumo yokwenza lokho kubomkabo. Abe-NABW Zimbabwe baphakathi kokukhulumisana labamabhanga kanye labamankampani azimeleyo ukudinga indlela ezingaphathisa ukuqeda indubo osomabhizimusi besifazane ababhekane lazo kunhlangothi ezehlukeneyo zomnotho okubalisa ezokulima, ukwenjiwa kwamatshe aligugu, ezokwakha, ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kanye lakwezokulungiswa kwempahla. Inhlanganiso ye-NABW esungulwe ngomnyaka ka-2011 ibunjwa zingatsha ezilichumi zemazweni angempumalanga langezansi kwezwekazi le-Afrika njalo ijonge ukuthuthukisa abesifazane ezwekazi lonke labensundu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Studio 7 Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha sikhangela ukudlengulwa kwabantwana ngabantu abayizihlobo kumbe ababaziyo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umnumzana Muhammadu Buhari usekhethwe ukuba ngumongameli wakwele Nigeria ngemva kokunqoba obekhona engumongameli umnumzana Goodluck Jonathan osevumile sikhuluma nje ukuthi usenqotshiwe. UJonathan ubikwa esemthintile ngocingo omunye wakhe uBuhari emtshayela ihlombe.
Inkulumo zele Iran lamazwe athuthukileyo ayisithupha eziphathelane lokulungiswa kwezikhali zele Iran ze-nuclear zibikwa sezithembisa ukuthi zingaphethwa ngokuphangisa njengoba kulokuvumelana kokuningi okudonselwana kwezinlutshwana.
Amapolisa athi kudlwengulwa kwabantwana ludaba olulokhe luhlupha elizweni njalo athi isigaba seMashonaland West yiso esikhokhelayo ukuze ihlakalo lezi. Abantwana abadlwengulwayo esigabeni lesi ngenyanga edluleyo babikwa bengamachumi amathathu lambili. Nyakenye ngenyanga efanayo kudlwengulwe abangamachumi amathathu lantathu. Elizweni lonke enyakenye kudlwengulwe abantwana abazinkulungwane ezedlula izintathu lamakhulu amathathu i-3368. Abalwela amalungelo abantwana lamapholisa bathi abadala lawa macala esikhathini esiningi izihlobo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lonkosikazi Tholakele Ndlovu osebenza lenhlanganiso yePlan International.
Yekuliqiniso ukuthi abantwana baqhubeka bedlwangula uma sikhangela ukuthi inani labantwana abadlwengulwayo liye lokhe likhuphuka.
Kuyini umuntu kumbe umzali abemele akwenze nxa senanzelele ukubana umntwana wakhe wehlelwe lihlazo elinje?
EZimbabwe sinogwalo okuthiwa yi-protocol on the multisectoral management of sexual abuse and violence in Zimbabwe. Ugwalo lolu luyasiza ukuthi yiluphi indlela okumele ilandele nxa umntwana sethe wadlengula. Esikhathini esiningi sikhuthaza ukuthi umntwana kumele ahle kuqale ukuthi ayofika kwabezempilakahle ngenxa yani. Ngoba nxa umntwana engahle ahambe kwabezempilakahle kuyanceda ukuthi ngesikhathi salesi 72 hours, amahola ngu-72 hours, nxa engathola ukwelashwa okunceda ukuthi avikele ukuthelela umkhuhlane we-HIV, eminye imikhuhlane yasemacansini, ngisho lokuzithwala. Lokhu kwenzakala nxa umntwana ehambe ngu-72 hours. Nxa sokudlula i-72 hours leziyana, esikhathini esiningi kuyabe kungasafiki. Ikanti-ke wona umthetho weZimbabwe uthi nxa kungumntwana kusitsho ukuthi umuntu oleminyaka engaphansi kweminyaka engu-18 kuyimfanelo ukuthi leyo ndaba kumele ibikwe emapholiseni. Nxa isibikwe emapholiseni laphana sebezayithi kuyikhangekhangela bese beyidlulise le-court ngapha bethe khona ubufakazi bokunye okudingakalayo esingathi i-investigation. So kanti se-court ngaleso sikhathi ngapho umntwana futhi uyabe ukuthi ethola usizo lwalesi ukuthi ngesikhiwa i-counselling. I-counselling leyi inceda ukuthi umntwana azekwazi ukuthi nxa ikuthi uyangena laphana e-court yini ekhangelele kuye kumbe yini yena ekhangeleleyo e-court. Nokuthi ngemva kwe-court lapho asithi mbe umuntu ongulemdlengulileyo esebotshiwe kumbe engabotshwanga usencediswa futhi ukuthi emuyeni isinqumo se-court ukuthi i-court iteni. Lapha ungakhangela sele singasebenzi lo mntwana kuphila, sele sisebenza ngisho labazali bomntwana lalabo abamkhangeleyo ngisho nalapho i-community avela khona.
Lo ke ngunkosikazi tholakele Ndlovu osebenza lenhlanganiso yePlan International obekhuluma icingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 ekovulawayo. Ukonakala komnotho welizwe sekudale udubo kuZulu jikelele kodwa kwabagogekileyo bathi lolu dubo liphindwe kabili. Abanye babo abazama ukusungula amabhizimusi bathi kunzima kakhulu ngoba amabhanga lenhlanganiso eziphathisa abafuna ukusungula amabhizimusi kabafuni ukubaphathisa. Sixoxe lolwela ilungelo labagogekileyo umnumzana Kudzai Shaba ukuze sizwe okuningi ngalolo daba.
Abaningi abasebenzi and the mission then could have a taste air super is Agula Missenzi, Avandra Kotchukusenzi, and so on. Agula Mali, that is to Agula liquidity. So, it's a back link, a taste number because Agula puts the candidate easily and the man has a number. So, with our names and then cool, with our two. Every mission is a Sonagana foot putter. And so on. So, currently, I won Umuolo Kamba, which eventually won together. What of the Avanda book is Vaku, Ezra, Ezra, the woman there, which is very icy Avana Man, Avana Vanto, Kogua, Avana Ukulman, the Gavana, Avaka, Kavaka, and so on. So, who's that super cool?
Nxa sikhangele siyasibone abanye abagogekileyo bengena kwezamabhizimusi singathini nxa sikhangele umumo amathuba abo ami njani okwakathini?
Amathuba amkhona ukuthi angithengisele ukuthi kathesi azaba ezamalutshwane kakhulu kazi especially ukuthi khona kukhanye ukuthi nxa ukhona umuhlupha abantu bonke nje kukhanye ukuthi abantu abagogekileyo maya afetwa kakhulu ngakho yondaba yokuthi vele hayi akuna muntu ongabanika usizo olokuthi ngeqalise ama-business abo kumbe ama-projects abo. Kutho ukuthi ke ngendaba yokuthi kathesi akuna mali lapha yiba abantu nxa sikhuluma ngesikhiwa aba-hardest hit okwakathesi. Kutho ukuthi ke aniboni njengani kula bantu abagogekileyo abangena kuma-business abaningi kathesi ngendaba yokuswela izimali i-support kuma-bank, i-support kuhulumende and everything else. So njalo akula abantu abagogekileyo abaningi abakwanisa ukuthatha ama-loan kuma-bank na ngendaba yokuthi kabana into leyo abathi i-collateral. So kutho ukuthi kuzahlupha abantu abagogekileyo abaningi kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Kudzai Shaba olwela ilungelo labagogekileyo bekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lamhla sihlaziya udaba lwabantu abangafuni ukuthatha kumbe ukwenza. Abanye abangafuni lokho ngabesaba ukuchaywa ngomkabo nxa bengenza. Bakhona njalo abathi babambeke kakhulu ngomsebenzi ngakho ukuthatha kumbe ukwenda yikuchitha isikhathi. Kube labanye njalo abathi bafuna ukuchaywa ngumoya njengoba bacabanga ukuthi ukushada kufana lokuzibophela emhlane wempisi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba ake sizwe unkosazana Thabita Khumalo olwela ilungelo labesifazana exoxa endawonye lomfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso ekhangelane lenhlalakahle kaZulu eZimbabwe Institute for Social Transformation. Velo Kips to be with Studio 7.
Inkinga ekhona emnondweni ukuhlukuluzwa. Njalo thina safundiswa ukuthi uma uhlukuluzwa kawukhali uyabobotheka. Ngakubona kuyinto engingezela umama mina ngakubona ukuthi ngeke ngakwanelisa ukuthi umuntu engihlukuluza ngimbonge ukuthi angihlukuluza ngehlule lapho engizakuyaceba khona.
Kukhona ke siyabona mfundisi Sibanda khonokho kukhulunywa ngumakhumalo njalo abanye bathi into zomendo lezi gabazifuni ungathini ngena khonapho?
Umtshado kumbe umendo uqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi yikho lapha umuntu ongumntwana okwanisa ukuthi akhuliswe khona. Olunye idubo liba khona yikuthi endibonayo kathesi ukuthi omama abaningi sebe bathi abantwana masinyane begijimela imisebenzi lokunye. Hayibo,
iyengena makhuba.
Mfundisi,
sezwa thina kuthiwa kumele kube lokulinganisa kwamathuba, equal opportunities. So ukuhamba kwethu ukuthi siyefunda kwakusokusinika ithuba lathi ukuthi nami ngingene emsebenzini ungaba nami engikhuphela inkampani. Kambe sekuyisono yini ukuthi ngiyefunda sengifundile ngingene umsebenzi ongenza ngikukhokhe wena unendoda, kodwa kumele futhi ngenze umsebenzi wami kwamama ukuthi ngizithwale ngibe lemuli. Yikala yini khonokho ukuthi mina ngibunje ukuthi ngithwale umntwana ngakhe umuzi, kodwa ngilelungele futhi lokuthi ngiyemsebenzini. Mina ngiyaka nomntanami owami umntwana mfundisi ngamngenisa emambuleni amhlophe, ngihlala naye ngingedwa. Ngamhambisa esikolo from grade 1 to 4-6 ngasuka lapho ngamngenisa e-university.
Mfundisi,
hayi kodwa akumelanga sikubalekele khonokho ukuthi okhonokho engikhulumayo ukuthi omama yebo ye siyalinganisa ukuthi belingandabo baba, kodwa asikhangeleni ukuthi vele bona uNkulunkulu wabadalela ukuthi beze yibo abafukumela abantwana ikakhulu mkhaya. Ye umntwana engake wamngenisa ukuthi laye acimenzile eyedwa, kodwa singakhangela ukuthi kwakuyake kumnandi ukuthi laphane sechada kube lo baba lakho seceleni kwamakhumana. Ngibona kwakuyake kumnandi njalo kube lethisinto, kodwa-ke hhayi kwenzakala ukuthi ubaba wayengekho umakhumana wakwanisa ukusebenza wakuphuthisa. Balutshwana omama abangakwanisa khonokho ukukwenza.
Lo ongathathanga kumbe ongendanga-ke makhumalo khonapho ngena lapho kunywa khona umfundisi.
Mina ubuza umfundisi ukuthi njengoba i-population yaseZimbabwe 52% ngomama, so ndizakwenda sonke salinisi ngoba sokulekuleeeie eshodayo. And njalo ukwenza kwakhona kwakulezi nsuku akusafanani lokwayizulu okwakupastor Useni ukuthi uqale uyelaywa ungayikwenda. Okwakhathesi umntwana yabo ngokuvuka bahlangana lapho bahlangane khona, nampo sebeseya amabhodi, nampo sebeseyashada, akunamuntu olayiwe. So ungakhangela inamba yamadivorce akuleli lizwe esesabisa ngendaba yokuthi kakusela mnamnankunzi na. And into engikhona esintwini esilokhu sisayibalekela nanamhlanje ludaba lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini.
Lapha sizwe unkosazana Thabita Khumalo olwela ilungelo labesifazana ixoxa endawonye lomfundisi Useni Sibanda wenhlanganiso ekhangelane lenhlala kahle kaZulu eZimbabwe Institute for Social Transformation. Bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo.
So isikhathi senu balaleli isikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email lange-WhatsApp elisithumele yona.
Siqale ngencwadi evela kuPatson Boso Hlabangana osegokhwe esimthembu othi Gande Nkomo lomamhlanga linjani basakazi phambili ngendaba ezimnandi. Ngicela lingithumezele indaba ngolimi lwesintwini. Ngibingelela iHlabangana yonke.
Olandelayo umlaleli uthi uhulumende weZimbabwe ngabe uyalalela izikhalazo zikaZulu, ngabe kuhlangabezana lohlupho lolu olwedlala wathatha amaplazi okwakulinywa umumbu, ngakho konke okuyizilimo wanikeza abantu nje, lamanje usalakho ewathatha. Kambe ilizwe lingayeka ukuba lendlala na? Kungcono imali le athenga ngayo ukudla emazweni kuyakhelwe abantu amadamu uZulu azilimele. Lo ke nguPhumlani Ndebele.
Lani lilakho ukuzwa eyene imbiko ebalwa emoyeni, thumelani message ye-WhatsApp loba email kustudio7@voanews.com.
Okugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela.
Idale laphezulu le-Constitutional Court linquma ukuthi udaba olwakhwezwa ngamalunga edale lephalamende asuka kubandla le-MDCT esiyabumba ele-MDC Renewal olokuxotshwa kwabo kuleli dale kufanele luhluzwe ngesiphangephange.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi we-ZCTU uthi uzaqhubekela phambili ngohlelo lokutshengisela phezu ngokonakala komnotho welizwe mhlaka-12 wenyanga ezayo.
amapolisa athi ukudlwengulwa kwabantwana ludaba olulokhu luhlupha elizweni njalo athi isigaba seMashonaland West yiso esikhokhelayo kuzehlakalo lezi.
Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, lilani.
Losithandekile Mhlanga.